akukacaci kahle ukuthi lolukhetho luzahamba ngayiphi indlela nxa sikhangela amapholi aseduzeduze kakukabi khona esingathi hayi lo sekuphelile lwana akasekho lo nguyo sephume phambili kusesemasinyane ngokuba okhethweni emkhankasweni yezepolitiki iviki elilodwa amaviki amabili amaviki amathathu kude kakhulu kusengatshintsha izinto eziningi omunye agqibeleka angabe savuka omunye njalo aphumelele singakhumbula sibuyele emuva laphana uTrump loHillary Clinton uTrump wavuka nje ngenxa yento eyodwa eyabikwa ngoHillary Clinton kwamenza waphela ngakho-ke kusesekude kodwa siyabona-ke ukuthi basadonsisana khona laphana kanti-ke njalo ukhetho lwemelika aluphumi ngokuthi bavote njani abantu ngobuningi luya ngokuthi lesi state kuvotwe njani kulesiya state kuvotwe njani ama-battleground states semalutshwane nxa uqathanisa lakudala ngakho-ke sisezabona silandelele sibone ukuthi kulezo ndawo kuzahamba njani ngokuya kwesikhathi
Ikuphi Ncube obona kuzafuqa abantu kulolu khetho ukuthi bavote ngandlela thize
lanxa ziziningi izinto ezithinta abantu bemelika ezimbalwa nje yizo ayezihlukanisa kakhulu abantu ngokwembono ngakho-ke yizo ezizakwenza ukuthi omunye awine omunye alahlekelwe lithuba lokuwina elokuqala udaba lokuthi omama babe lilungelo lokuthi basengakhipha izisu kumbe benze lokho abakuthandayo ngesikhathi abathanda ngaso ngendlela eyabise umthetho uhambisana lakho okwesibili kungena kwabantu ngokungekho emthethweni kakhulu bevele ezansi yemelika ngale ngeborder yemexico kwesithathu isimo somnotho ukuthi kambe abantu bazibona bengcono kusiya phambili ngaphansi kwalo kumbe kwaloya okwesine ludaba lwe-climate change lokuthi luthinta njani ezembiwayo ikakhulu ukuthi alulimazi yini ezomnotho nxa uzama ukulungisa i-climate change lezo zinto ziqakatheke kakhulu ebantwini bemelika lanxa zikhona ezinye kodwa lezo yizwe ezihamba phambili kakhulu
ubona abasakhulayo abaningi bevotela bani kulolu khetho
nxa sikhangela amapholi sinanzelela ukuthi abatsha bahamba kakhulu lo Harris ngakho-ke nxa bengasukuma ngobuningi bangasali ku-social media basengamupha ithuba elihle kakhulu lokuphumelela kodwa bangahlala hhayi ukusengalimala kakhulu lokhu abakuthandayo okunye futhi esikunanzelelayo ukuthi abatsha bakhuthelele kakhulu amalungelo abomama labatsha bakhuthelele kakhulu indaba ze-climate change bakhuthelele kakhulu futhi ukuvikela la malungelo alabo abavela ngaphandle kwelizwe ngakho-ke bangasukuma babe bezahamba kakhulu labambona ekhuthalele lezo zinto kodwa kabatsha bathanda ukuthi babe ngamavila ekuvoteni singazinjalo ukuthi bazasukuma ngobuningi kodwa kubonakala bazasukuma abantu abaningi bemelika besiyavota kulolu khetho njengenjwayelo